VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhlaka 7 inkwenkwezi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebehloliwe ukuba balegciwane le-coronavirus loba hatshi eZimbabwe, lokhu laqhamukayo elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha, 16,052.
Ukungaqansi kwenani lethu kungabe kusitsho njalo kumbe kukhomba ukuthi asikangeni ehlelweni oluzayenza ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ahlolisise ukuthi kumbe ulalo yini leli gciwane kumbe kalalo.
Uhulumende weZimbabwe uthi kuyathokozisa ukuthi inani labantu abalegciwane le-coronavirus lilokho liphansi. Abanye besithi njalo uhlelo lokuhlola iCOVID-19 alucacwe elizweni.
Yona leyi MDCT yabo Monzora la ibokhuphi gayina mvumo emthethweni yokuthi ibize kumbe ixotshe amalunga MDC Alliance.
Ukufutelana kwamacele awo MDC yamabili athi elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lelikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kuqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu asebehloliwe ukuba balegciwane le-coronavirus loba hatshi eZimbabwe, lokhu laqhamukayo elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha, 16,052. Kodwa lokhu bengamashumi amathathu lani 34 abafunyane belaleli gciwane, kwasinda abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele gciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine, 3,844,260. Kuthi asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye, 265,767. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amabili, 1,314,586. Emazwe nawezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu, 51,698. Asebefunyanwe belegciwane leli njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili, 2012, wasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lanhlanu lengxenye, 17,590. Uhulumende weZimbabwe uthi kuyathokozisa ukuthi inani labantu abalegciwane le-coronavirus lilokhu lingakumashumi amathathu lane, 34. Okukhomba ukubana inhlelo zakhe ziyaphumelela ekulwisaneni lalomkhuhlane. Inhlelo lezi zigoqela ukungavunyelwa kwabantu ukuhamba-hamba mahlayana, i-lockdown, ukuhlolwa lokunye. Kodwa ingcwethi zezempilakahle zithi kumele inhlelo zokuhlolwa kwaleli gciwane zithuthukiswe ukwenzela ukubona ukubana ngempela inani leli liqondile. Umfundisi Hussein Sibanda ilonga lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Against COVID-19 elisana laleli gciwane uxoxa losithandekile emhlanga we-Studio 7 ngalolu daba.
Mbonani, okokuqala ukungaqansi kwenani lethu kungabe kusitsho njalo kumbe kukhomba ukuthi asikangeni ehlelweni oluzayenza ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ahlolisise ukuthi kumbe ulalo yini leli gciwane kumbe kalalo. Njoba sinanzelela ukuthi kuyasilela imtshina kumbe indlela zokutesta abantu. Ngenxa lokhu ke singeke sathi ukuthi inani lethu lilutshwana. Okulutshwana ukuthi asitestanga abantu. Kodwa niyakhola ukuthi singangena kutestwe abantu bahlolisiswe bonke, singabona inani lethu liqansa lisiya phezulu. Njalo siyananzelela ukuthi yebo ye kuncedile ukuthi kuthiwa abantu bahlale ngekhaya.
Ungathi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende emanyene lenhlanganiso ezizimele ezifana leyenu i elisana legcikwane le-coronavirus ziyasebenza yini okubangela ukuthi inani leli lingakhuphuki.
So kuvulwa lokho kwesibili, wonke umuntu sephume phandle. Sinanzelela ukuthi wonke umuntu ephuma phandle, abantu abasananzeleli ukusondela kathana. Abantu njalo abasananzeleli ukuthi loba ugqokile imask. Nxa kodwa ukusondelela abantu eduze kwezinye isikhathi kuyabe kungasoze kuncede kakhulu. Ngakho ke mbona ngani lokhu kudingakala kakhulu ukufundiswa kwabantu ukuthi kukhankaswe sibili ukuthi wonke umuntu azwisise ukuthi lo mkhuhlane uyingozi. Loba singawuboni kakhulu kithi kodwa ungabe usizo ngabe usendleleni. Siyakwazi ukuthi kulabaningi asebezasuka bevele eGoli leBotswana besiza nga. Bazangena emakhaya bangena lapha emadrobheni. Ngibona ngani ingozi enkalakatha ekhona okumele siyikhangele. Kube khona ukuzama ukusebenzelana lokubambisana ekukhankaseni ukwenzela ukuthi abantu bazwisise ingozi yaleli gciwane ele COVID-19 ukuthi liyingozi njalo ukuthi abantu bangazivikela kanjani. Ngakho inhlanganiso ezizimele zodwa lamabandla ama-church bebekhankasa kakhulu behambisa njalo ebantwini izinto zokuzivikela amasepa bezama ukuthi kube lamanzi njalo sibonile layo uhulumende ezama usebenza ukuthi kuvule izibhedlela lokunye.
Lo umfundisi Hussein Sibanda isiphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Abenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association bathi amalunga abo awasoze ayengeze amalanga okusebenza ngoba uhulumende engakagcwalisi izithembiso zakhe azenzayo njalo besengozini yokuthi bathelelwe umkhuhlane we-COVID-19. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Abongi bakhala ngokuthi bayancindezelwa nxa kuthiwa bengeze amalanga okusebenza esibhedlela bona bengatholiswa iholo elenelayo. Umnumzana Anthony Majongo somgcini sihlalo wezina koBulawayo uthi isivumelwano sabo lohulumende siqhubekela phambili ngoba izithembiso zabo zingafezwanga.
Kuma le government ukuthi sifune imali ibe according to interbank rate. Vele sifune imali njalo ngikhosi ubone sikhamba libone sikhamba ema flex hours lawa. So iCovid yabuya then bathi siyekhele ukwenza ama hours. Thina sithi asikwanisi ukuthi senze njalo unless i-government isinike imali leyana according to bank rate. Konako futhi sifuna ukuthi kube le protective clothing ikwaneleyo. Kodwa futhi sifuna ama-allowance ama-health workers ukuthi sithole imali iyakhwanayo ukuthi vele i-COVID allowance iyakhwanayo. Yalo because ukuthi sizobanja umkhuhlane singahlala kakhulu esibhedlela siyakwanisa ukubamba umkhuhlane lo. So ama-flex hours lawa siyaqhubekela phambili siyayenza.
Umnumzana Senzeni sithole ongumongi uthi kunzima ukwamukela lokhu.
Kunzima ukusebenza ngesikhathi lesesibhedlela ngoba silokwesaba umkhuhlane we-COVID-19 ngoba singela mpahla futhi ezokuvikela eziqondileyo. Ngakho ukuthi kwengezwe amalanga okusebenza kunxele kithi satsho esikufunayo kuhulumende kodwa lokhu lokhu kungafezwanga. Ngakho asisoze senza into ezasifaka impilo zethu engozini. Sizaqhubeka sisebenza ngendlela esavumelana ngayo.
Unkosikazi Rebecca Nyoni oyisakhamuzi uthi omongi basengozini enkulu ngakho kumele bananzwe kuqala.
Thina njengezakhamizi esihamba esibhedlela sisiyalatshwa siyabona ukuthi khona amanesi akurisky sibili ngoba ikho coronavirus le ayilandaba ukuthi ngudokotela ungunesi yini iyabulala. So abantu abethu labo baku risk. Siyacela ukuthi bedingelwe i full kit yokukhava ukuthi umkhuhlane lo ungabahlaseli. Njalo futhi befakelwe imali ezwayo ngoba laphana kufana lomuntu ozinikele to do or die ukufa. So abaphiwe imali bephiwe le full kit yonke.
Ngomnyaka odlulileyo inhlanganiso zabonke zihlangene zaphuma lesinqumo sokuthi kusetshenzwe njani phansi kwesimo somnotho weZimbabwe ongamanga kuhle zavumelana ukuthi amalunga asebenze insuku ezithile. Umnumzana Paulina Sikhosana owe Apex Council wenqabe ukuphendula imibuzo kodwa umbiko ophume kunhlanganiso leyo ngemva komhlangano wabo lonobhala wezempila kahle uthi lesi sinqumo sethule ngumgcini sihlalo we-COVID-19 Task Force ongumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati obikwa wathi ukusebenza amahola amalutshwana sokumisiwe ngakho abongi kumele basebenze insuku ezigcweleyo ukuze ilizwe lenelise ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Abongi bathi abangeke baphambuke kusinqumo sabo sanyakenye bazaqhubeka besebenza ngendlela abavumelana ngayo njalo lokuthi baphiwe impahla zokuzivikela eziqondileyo ukuze labo basebenze bephephile ziyadingakala ezibhedlela. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Sekuphume inkuthazo yokuba kudingwe indlela zokuhlenga uhlangothi lokuthapha izindaba ukuze luqhubekele phambili lusebenza kakuhle lalapho isiyedlule iCOVID-19. Le inkuthazo iza ngemva kokuba sebekhona asebelahlekelwe imisebenzi kunkampani yamaphephandaba eYezim Papers ngenxa yesimo somnotho ngemva kokuqhamuka kumkhuhlane weCOVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamanyane wenhlanganiso esebenzisana lentatha lezindaba elizweni eMedia Alliance of Zimbabwe bathi kumqoka ukuba kwenziwe lokho ngesiphangiphangi. Ingcwethi kwezokukhulumisana loZulu umnumzana Lennox Mhlanga uthi kumele lusizwe lolu hlangothi njengezinye zonke elizweni.
Emsebenzini lapha kuthola ukuthi khona intatheli azitholi imfanelo engani ingabaphilisa. Uhulumende kumele akukhangele khona ukuthi intatheli zezindaba lazo zithole ama-bailout ukuze zenelise ukuphila lakho ukusebenza ngendlela efaneleyo.
Isikhulumeli enhlanganisweni yentatheli zindaba esacathulayo ye-Young Journalists Association uLeopold Mnende uthi vele asezidubekela lamankampani ezindaba elizweni.
Siyakwazi abanye sebetshelwe kwathiwa bazabe benikwa 50% of amasalari abo. Abanye sebefakwe on ama-leave kuthiwa like limi ukubuya emsebenzini. So lokhu abakukhulumayo ukuthi amakhampani akumidiya lawa azafuna imali isicelo sibilesi esizwisisekayo kodwa siyayazi ukuthi iZimbabwe le imali engayo angeke sayithola. So hayi kuphonga ucela nje enxa kungenzakala but hayi amboni kusenzakala.
Kuthi umgcini sihlalo wekomidi ebona ngokwethulwa kwezindaba lokusakazwa kwazo ye-Media Information and Broadcasting Services umnumzana Prince Dubeko Spanda uvumelana lombono wokuhlengwa kwalolu hlangothi.
Abazame ngendlela zonke ukuthi khona bebone ukuthi khona intatheli zezindaba nxa zithatha indaba zazo indaba lezi zileqiniso elikhona phakathi. Njalo nxa kuyikuthi kuyindaba liyana yokuthi khona indaba yokufuza ukuthi omunye laye eziphendulele ukuze kube balanced reporting. So kuqakathekile khona lokho ukwenzela ukuthi khona singabi izintatheli zamanga kodwa kasibe izintatheli zezindaba.
Uhulumende uthi uzimisele ukuhlenga lolu hlangothi lwezindaba lanxa engazange alubeka kuluhlu lwamankampani azotholiswa usizo ngaphansi kwe-18 billion eyabekwa eceleni nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
I-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namhla igcizelele isinqumo salo sokuthi isimise amalunga ayo edale lephalamende ukuya kuleli dale kulandela ukuxotshiswa kwamanye awo yi-MDC kankosazana Thokozani Khuphi kuliviki. Ithi njalo isixotshe umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Elias Mutsurilo, umnumzana Morgan Nkomichi ngoba kuyibo abaxotshise abanye babo ephalamende besebenzelana leZANU-PF loMakhuphi. Lokhu kwaziswe ngumsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala egcizelela izinqumo ezithethwe lidale le-National Standing Committee izolo. Amalunga e-Alliance axotshwe edale lepalamende abalisa umeli wedanga mvura umnumzana Prosper Mtseyami, owekuwadzana East umnumzana Shelton Wende, usenator Lillian Tim Vios owe Midlands kanye lenkosazana Tabitha Khumalo wawobulawayo. Usikhala uqhubeke ethi inkokheli yebandla lakhe isazokhulumisana lamalunga ukuze iphume lezinqumo eziqondileyo njalo eziqinileyo. Untungamile Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya behlaziya lolu daba.
Yona leyi MDCT yabomonzora la ibokhuphi gayela mvumo emthethweni eyokuthi ibize kumbe ixotshe amalunga e-MDC Alliance. Umthethandwaba wakhuluma ngodaba lwe-Congress, yakhuluma ngodaba le-Congress ye-MDCT. Yikho nje, yikho ke kuyethusa ukuthi kanti pho-ke nxa kuthiwe khona i-MDCT yiyo efanelwe ne-Congress, abantu babe kukhetho bavota beqondane lama-candidates lamalunga e-MDC Alliance. Asazi ukuthi thina yena ubaba umdenda njengoba eligqwetha ukuthatha ngapi ukuthi i-MDCT ibe yiyo ebiza kumbe exotsha amalunga e-MDC Alliance. So ufanele ukuthi khathesi-ke kutshengiselwe ukuthi iparlamenti yakhona nxa iyiparlamenti engela malunga aphikisayo, ngoba amalunga e-MDCT akukhuphe bengazibangene eparlamenti kabaphikisi phela, ngoba vele sebesebenza lezanupiyefu. So mina ngathi mbona ngathi mina kuyinto enhle ukuthi sebephumile futhi bazaphuma abaseleyo.
Ngenyakanyaka yonke le enzakalayo, elakusasa le-MDC Alliance ulibona limi njani?
Elakusasa elomhlangano lo MDC Alliance ukhanya ngathesi kulokuhlukuluzwa ngamadale, kulokuhlukuluzwa yiParliament. Kodwa njengobona kwami uChamisa ulokhu elosekelo olukhulu ku-MDC Alliance. Ngazo yithiwe namhlanje kuyiwa kubhaka ku-general election, umuntu oyabe sesaba kakhulu esesaba ukunqotshwa nguChamisa uyabe emasan umnangakwa. Laba omonzora laba labo ogutu okomichi kabekho kuklasi kaChamisa, kabangeni kabakwani kuklasi kaChamisa, yikho banqotshwa kuma-structures e-Congress. So angiboni ukuthi mina loba bengazi babe nezibindi zokuthi bayancintisana loChamisa. Ngibona ngathi mina uChamisa elakusasa lakhe hayi liqinile sibili, ngoba umuntu ovele elosekelo olukhulu.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yengcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungamile Nkomo weStudio 7 eseHarare. Loba enkundleni yeTwitter umnumzana Elias Mutsuri yena ukutshaye indiva ukuxotshwa kwakhe labanye bakhe yi-MDC Alliance esithi kuyize. Umakhuphe laye uya kulandula ukuthi usetshenziswa yiZANU-PF. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule izihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini. Ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi ibandla le-ZANU-PF yilo elibangele ukuxotshwa kwamalunga alo amane edale lephalamende, ngoba i-ZANU-PF ilokhe izondile phezu kokwala kwe-Alliance ukunanza umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Amalunga e-MDC Alliance axotshiswe ipalamende kuleviki ngumkhokheli we-MDC unkosazana Thokozane Khuphe esebenzelana lo mnumzana Douglas Monzora ngemva kwesinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esathi uMakhuphe nguye owayemele akhokhele ibandla leli kulandela ukubhubhuka kwamnumzana Morgan Tsvangirai, hatshi umnumzana Chamisa. Kodwa i-Alliance ithi uMakhuphe loMonzora basetshenziswa yizano ukuzama ukuyidiliza. Ukuhlaziya lolu daba untungamele Nkomo uxoxe lesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Murengai.
Bafuna kuyethisela bonke ama members of parliament ukuthi abuye abambane labo lento abafuna kuyenze eCongress. But mina ngithi iMDC Alliance lama MP abo wonke sibambene njengebhanti leBrook. Akusoze kube lokuphuma okwama MP esiya mela ku-faction yabo Thokozani Khuphi labo Monzora eCongress labo lebuyayo. Thina sawina ama-elections ngo-2018, 2.6 million people abavotayo bevotela u-advocate president Chamisa. So bona bangayenza yonke into abafuna ukuyenza bencediswa yiZANU-PF lamajaji abo lapho sabona khona during the elections esiqila thina abantu abavotayo for umuntu esifunayo ukuthi ahambe ngelizwe lethu ngendaba esiyifunayo. So kwakathesi vele abantu be-MDCA bangethuki bangesabi. I-MDCA izaphakama after all this nonsense isidlulile.
Sokusobala ukuthi izigidi lezigidi zamadola emali ebimele izekini njengebandla eliphikisayo elilamalunga edalela ephalabende ivela kuhulumende isiza khanjiswa kumakhuphe. Lithini ngalolota?
Indaba le emali yokuthi uMakhuphe bazamnika $7.5 million ekade imele ibuye ku-MDC Alliance. Uyabona mnumzana, into ekhona is ikuthi iZimbabwe ngeyabantu ayiso yamaparty or ukuthi ngeZANU-PF or e-MDC. I-MDC yavotelwa ngabantu, so imali zona lezo zama-taxpayers zivele ebantwini. Thina sisoze sayesaba ukufundraise ngoba siyabona ukuthi ngo-2018 vele kwakungela mali ukuthi si-contest or sibe competitive leZANU-PF in that election. But abantu beZimbabwe babambana bakhipha kancane kancane i-MDC yanqoba. So lokho kokuthi bazonika uMakhuphi izimali lezi kade zimele zibuye kithi, hhayi asilandaba lakho lokho. Silabantu thina, imali ayisoze yathenga a safe environment or an investor's environment. Imali yimali, but abantu are more important. So vele asiyethuki ukuthi bazanika uMakhuphi imali leyi ukuthi izasidestabilize. Akusoze kwayenzekala. Thina be-MDCA sibambene.
Umnumzana Tim Murengai, isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance eMelika. Untungameli uphinde waxoxa njalo lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi abalani lokwenzakala lokudlephana ukajamisa loMakhuphi.
Asilani laloko okwenzakalayo ebandleni le-MDC. Lokho ngikusho ngoba ukuthi uze ube lilunga lebandla leZANU-PF kukhona okuzidumela ukwenze. Okunye kwangikhona ukuthi kona uya aplaya uthole le card letu leZANU-PF, ube ngumuntu obhadalayo ama subscriptions at awezANU-PF, ulandele imithetho yethu yeZANU-PF. Njalo asivumeli ukuthi nxa uthi usebandlele leZANU-PF ususiya kuma ngetikiti lelinye ibandla kumbe uzimele wedwa, lokhu abakuthi ngesingizi ama independent. So laba bazabe sebengabethu njani, siyabe sibasebenzisa ngaliphi? Ake sibuyele emuva ngesikhathi sikababa uMuyi uTswangirayi. Siyakhumbula ukubana beze behlelane labo baba uBiti lobaba uWestman Ncube, bathi sebedabukene bechiyana kwavela futhi lona lelo gamelo ukuthi kona ubaba uBiti lobaba uWestman Ncube sebesebenzisa iZANU-PF ngabantu beZANU-PF. Pho ke namhlanje lawo madoda omabili yibo abasekela uChama isakathesi. Pho ubuZANU-PF babo sobophelile na? Namhlanje sokugconywa uMakhuphe, sasa kuzagconywa omunye futhi. Kuyaphuma sobala ukuthi kutsho ukuthi abantu laba ngabantu nje abathanda ukuthi kona nxa omunye umuntu engekela ukubonisana labo njengoba lokhu abakubona bona khona. Lo muntu uhle kuthiwe ngumuntu osesebenziswa iZANU-PF kumbe osesebenzelana leZANU-PF. Akumelanga kube njalo. Abalungisise udaba labo kuhle, bengafaki iparty yethu iZANU-PF phakathi. Thina silokhu wethu kugcwele kukwanile, asifuni ukuthwala eminye imithwalo eyabanye abantu.
I-alliance ithi njalo le mithethwandaba ilawulwa yiZANU, vele akusizi lokuthi baye khona ukuyadinga usizo.
Namhlanje la amadoda asesithi amakhoti ethu ngamanga kuhle ngamakhoti ame esekele izaniphevu njani. Ngiyakhumbula nje kwelisemaduzaneni lapha besilayo ubaba uJob Sikhala, ngiyabona nguye umsekeli umgcini sihlalo kulelo bandla ele MDC owangena emthethwandaba. Wafika umthethwandaba wamgeza, wamkhipha, wamkhulula, bathaba baselebrate bathi hayi umthethwandaba uyasebenza sibili. Iproblem yabo abafowethu laba yikuthi kona bona nxa into ingehambanga ngendlela yabo bona bayifunayo bavele behle beyiqambe bethi yona vele yinto yezanuPF. Nxa kuhambe kuhle kibo hayi lapho ke idemocracy ikhona, irule of law ikhona, hashibo asingeke sasebenza njalo.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanuPF ubexoxa ecingweni lapho lontungameli Nkomo weStudio 7 ewoBulawayo. Isikhulumeli sikaNkosazana Thokozane Kopi umnumzana Khalipane Phukeni yena utshele iStudio 7 izolo ukubana ngamanga aluhlaza tshoko ukubana uMakhuphe loMonzora basetshenziswa yiZANU-PF. Ngesizwe ukuthi abalaleli bakaStudio 7 bona bathini enkundleni zokuxhumana eze-social media, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp ye-VOA Studio 7 kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawe ukuthi uthumeze wakho umlayezelo esiyawudlala khonapha emsakazweni. Nakho okunye okwethulwe ngabantu abajiyeneyo.
Basakazi be-Studio 7, yali tanda lonke umsebenzi omuhle liwenzayo, qhubekani ngokubamba lo msebenzi. Hayi thina ngapha emaphandleni, semaphandleni impela egogwe aphansi kwachief nje lele. Yes, lokho siku lockdown sivalelwe sibili ukuthi sokulukhuni ngoba siphila ngokulima amagarden. Sithengisa izilimo zethu okunjengembhida, amatomatisi lokunye esikulimayo singabe siyakuthengisa ngalesikhathi. Sokunzima ngoba akusasebenzeki, akusadleki ngoba lezi zinto azisathengiseki. Ukuthi singazithengisa njani, singenza njani? Siyesaba sibili ukuthi uyaphuma uthini plaza lalo umkhuhlane siyakwesaba, kodwa indlala yesisikhulela. Lezinto emashopu sezidula kakhulu, sezidula sibili ukuthi asisakwazi ukuthi kuzawugcina kutheni ngoba ichukela lona lodwa liyofuze lisiphilise selidula kakhulu.
Sanibonani bantu bakithi, sanibonani. Hayi, ngegama uVusimuzi Ncube lona ngalapha eChefuni. Ngithi ngibonge kakhulu mani, ngibonge kakhulu bantu bakithi. Hayi, niyenza ubuhlakani ubucepheshe impela obuhle kakhulu. Ukuthi abantu bengale phesheya kwezilwandle sibe siyaxhumana sonke, ikwazi ukuhlanganisa umhlaba wonke. Abantu bezwe behlangane bebe nemibono kiko konke noma sivalelekile ezindlini kanje. Asikwazi ukuphuma kodwa ke ngoba abaholi bethu bezwe mabe sisho besithi asihlaleni ngasezindlini, asizameni ukuthi siwuthobele lo myalo sikwazi ukuthi siphephe ngoba lesi sifo ngathi sihlasele impela, sishaya abantu abaningi.
Laba ke ngabantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo yethu yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawo ukuthi uthumeze wakho umlayezelo khona manje.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebeziqakathekile. Abantu asebehloliwe ukuba balegciwane le-coronavirus loba hatshi eZimbabwe lokhu elaqhamukayo elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha, 16,052. Ukufuthelana kwamacele awe-MDC amabili athi elikhokhelwa nguNkosazana Thokozane Kube lelikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa kuqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.